kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi kumbimbi 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC elikokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi akumangalisi ukudlelana kwalo lomnumzana Robert Mugabe.
Kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi le lo muntu ukhona okubakwenzayo, kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke lalo Mugabe ezayithule ngaphakathina kwesiwedi siphelile sicithe.
Kodwa ibandla leZANU PF lithi ubudlelwano beMDC loMugabe kubisela ilizwe emuva.
Ingqondo yabantu labana abazondileyo uMugabe lwana kulisizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubi kangaka njengomdalana lwana. Okuthi kafuna ukuthi ngabe ukhala ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aqhathe ababalisi abakhuluma isiNdebele lezinye indimi.
Sizathi kuqondwe ukuthini, ukubulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo.
Kufa abantu phose abalikhulu lamajumi ayisidupa engozini yendizamtshina, lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ukuthi lidlelana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lithi lisebenza labantu bonke kwele Zimbabwe abagoqela uMugabe ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhlupha elizweni. UChamisa utshele abantu emhlanganweni awenze izolo eMtare ukuthi ulakho ukuyakhulumisana loMugabe ngokubhidlizwa kwelizwe leZimbabwe lokunye okujeneyo. Kulabanye abasola lokhu abathi akumelanga uChamisa adlelane loMugabe owabulalisa abantu abaningi eMatabeleland lenkabazwe libutho leGugurahundi. Kasenelisanga ukukhuluma loMugabe ngodaba lolu. Kodwa ke sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla leMDC.
UMugabe kasiye nje muntu kazana, kasiye muntu ongamuthi hayi ngitsho nje umuntu lwanozimele yedwa. Ngakhuluma loMugabe ukhuluma lethoku labantu abaningi abakholwa kuye, hathi abantu beZANU PF kuphela, kodwa labanye abangekho kuZANU PF abaziyo ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo uMugabe kuleli lizwe, kodwa kukhona okuhle akwenzayo. Okuthi kathesi nxa sikhangele uhulumende lokhona simkhompiyele uMugabe, kokunye yagcina sithi hayi uMugabe sibili wayengcono. So ngenxa yakhulukhu-ke ukuthi uMugabe siphe kumlahla sithi thina hayi sengumuntu ulahla, kakusela lutho esingaluzi esingaluthola kumbe esingaluzuza kuyo mbonakali siyabe silahlekile.
Nxa sisikhangele kodwa bakhona abanye laku-MDC angani bathi udlelana lo mnumzana Mugabe kuyababisela emuva, kambe akunjalo yini?
Kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu, ngoba iMDC phela yilo ibandla elikhulu kudlula amabandla wonke eZimbabwe. Ngenxa yobuningi babasekeli nabalandeli baleli bandla, akukho lula ukuthi umuntu wonke azenze umbono ofanayo. Njengoba usitsho, bakhona abalutshwana labo abakhononayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mugabe, kodwa iningi mbonakala liyavumelana ukuthi hayi uMugabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona, kodwa wayengaphambanisi njengomuntu njenge-individual, kodwa kwakuyi-system. I-system leyo sewufuza ukuthi-ke ilungisiswe, ngoba lakathesi nazi siyayibona kathesi kumnankagwa ize idlulisele phambili lokho esasikubona koMugabe. So-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengamaZimbabweans, kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi le lo muntu kukhona okubakwenzayo, kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke leyo loMugabe ezayithule ngaphakathina kwesiwedi siphelile sicithe. Asimelanga sicithe imbali, imbali yona leyana iyasipha izifundo eziningi kusasa ukuthi thina kufuze siziphathe njani njengabantu belizwe leZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Siphinde saxoxa lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU PF othi ubudlelwano bukamnumzana Mugabe loChamisa kubisela emuva ilizwe leZimbabwe.
kuyakhanya ukuthi abantu laba sikhathi besebenza bonke even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzanu PF abalabo umgabe abavele besebenza labo besebenza labo umgabe into endizabo ze G40 kuqala bebekufihla bona uthamisa kanti kuhle ngoba sebekukhipha egcekeni naye umgabe uyatshengisa la kanti ngendlela zakhe athi inkulumo zakade zenza yatha kumongameli kuyatshengisa ukuthi vele basebenza bonke labo uthamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke konokumbona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye, kutshoni kini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe i-G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili?
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe kaleso khanda ukuthi ngabe ukuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa usefile vele uphelile vele kuyinto engekho angasekhoyo kodwa ulokhu womele lakho lapho uyazi ulihlazo elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungena abanye abantu lo monakalo nalo ngenxa yakhe ubabe nalwa and konke konokukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethesa kuyena lwana ubaba onguye wadala zonke izinto ezimbi kodwa kathethi kuyamangalisa ukuthi namhla sekubambana labo uthamisa injongo yabo ngeyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele onkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kwami kangiyiboni into eqondileyo ngathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela kumshito abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mbona ukuthi namhlanje bangathi uthabethi bona sebebambene entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhutha ndani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxela esetsholojo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abantu abaningi bathi uhulumende weZimbabwe kumele aqhathe ababalisi abafundisa ezikolo zemfundo ephansi lapho abadabuka khona. Bathi kuzwisa usizi ukuthi ababalisi abadabuka eMashonaland baqhathwa ezikolo zemfundo ephansi eMathabeleland lo besehluleka ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi. UZulu ukhala ngokuthi abantwana bagcina bengasafundiswa ngemfanelo ngoba ababalisi besehluleka ukubafundisa ngolimi lwabo. Uhulumende usanda ukuqhatsha ababalisi abaningi abangadabuki eMathabeleland lenkabazwe. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo wake waba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olwezemfundo.
Kuzathi kukondwe ukuthini, ukulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo. Abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho kulesikolo esifundisa abantwana sathi kwathiwa abantwana abahambe bayedinga emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki yikwenzani ukukhala kwenjaye kwenzani njalo njalo. Abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki. Idonki iyakhonya. Utitsha wathi hayi akusikho lokho ngoba encwadi inabayisebenzisayo kakutsho njalo. Uselahlisa abantwana. Kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni batshela abazali babo kwaba lobuhlungu obukhulu. Ikutshengisa ukuthi yindaba ekhona ungaziye ezabeleni ngaphilanga phuza kuzabe kuthinta khona lokho.
Kudala kwakuvele kusenzakala njani? Siyakwazi ukuthi lalikugatsha lwezemfundo. Ababalisi babehanjiswa njani esikolo?
Babekhangelwa nxa beqhatshwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana. Njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi kwamatishala kwakungathi kwehlukile ngoba izindawo izigaba ngezikhaba zazizikhathela amatisha kungabala lokho kuthiwa amatisha aqhathwa ndawonye endaweni eyodwa labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo. Bona bakhumbula ukuqhatsha ababo, bona bakhumbula ukuthi ababo ngabalemsebenzi, bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi.
Umnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo, sixoxe laye ekobulawayo. Singangeni kuhlandla elelandelayo, wathi sikhangele udaba oluvela kwamanye amazwe. Abantu abafika phose ikhulu lamathumi ayisithupha 157 bafile lamhla kulandela ukuwa kwendiza mtshina ye-Ethiopian Airlines Boeing 737 endaweni ebizwa ngokuthi iBijodu ngesikhathi ipaphela kwele Kenya. Kusahloliswa ukuthi yenzakale njani ingozi le. Umongameli Emerson Mnangagwa ngomunye obaduduze imuli zabantu abafele engozini le. Abantu abafe engozini le badabuka emazweni agoqela eKenya, Canada, America, China, Britain, France, Egypt, Denmark, Australia, Sweden, Russia, Morocco, Spain, Israel, Belgium, Indonesia, Norway, Serbia, Togo, Rwanda, Mozambique, Yemen, Uganda, Sudan, Somalia, India, lamanye amazwe. Le yiStudio 7 lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Sengana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babe lobola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha. Siqhubeka ke silo umnumzana Ezra Chisa Spanda umsakazi olodumo. Kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda incwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale ke kwele Bhilitane.
Isikhathi esiningi lawo mama lawo nasebona la engani ke ngaba abalingana naye umba badala kulaye ecansini ngale sokuzwana sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha. La siyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana uzamenza ngani azizwe ngani mutsha azike ejabula. Kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula akhumbula izikhathi zakhe zizana ukuthi heyi ngesikhathi sami lo mntalwana ebengenamxhilika yilokhu evukeke chai makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganini bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Okunye masibanda akutho ukuthi nxa usendlini sucina phela even sugqoka amaduku la ngana njani njani sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo akuhluphi kona kuyini uthi phela omunye uyagcina sithi wathi ngidinge okuncane phela
okulala sukophe ngamasoks ekhanda
khona okukanye.
Hayi phela amasoksi labancane bayabopha ngayo babudube okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasoksi ngoba uyathi uyavuke uyaphaphama usuku usubona umuntu usezithenga ngesoksi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngakho usafanani futhi so umuntu useguge kakhulu futhi ngingatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula umdaweni laphana lapha sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana labafana abancane baba labo bathandana labo mama abancane khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakaleyo sikhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi akusahambelani vele sokukhatshana phelo igazi likamama lwana lisagijima uzayenzani kathesi into futhi ikhangelo lenale usasencane phela ngela mehlo onkathi engakuye
ya lapho kuyahlupha mdaweni sibili lakhona kusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into ezinjalo.
Kukanti sakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu-ke umama kathi sesenje umada odadewethu nxa sizathi-ke umkhwenyana singena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophele ekhanda indoda isukuyenzeni kwapha siyacabanga lo mntwana-ke ngale-ke lo ngane usemncane olama-20s umbola ama-30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kho okuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda. So kuqakathekile khona ukuthi-ke abantu bazi ukuthi baziphathe njani.
Ye isikhathi yiso sesidliwe kumangoye. Kuba ke ngamafutshane khonapho masibala
Yeah, mina bengithi khona ngamafeaturing ngithi khona abantu abake bekhangela ukuthi bathandana labantu abangakanani okwenzela ukuthi kungahluphi kungahluphi sokukonfusa labantwana kugcina sesikonfusa abantwana abantu bethandane bethandana bethandana labantu abalingana labo kube lapho thandana lomuntu ongathandani labo lomuntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kulawo kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisane ukuze liguge lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozatshiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
kusenjalo nje-ke kukhona owabo-sugar daddy o-sugar mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu indaba zemali indaba lokuthi bazibone ngane basebebatsha indaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo nalowo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba laye uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba le ntombazane esakhulayo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge-ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena khona ngale-ke kwele bhilithane mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Sibanda laye ukhona ngale kwele bhilithane hayi-ke walamhlanje ngimalapha zihlobo zami ngoliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani
khangele ezinye ziziziyowagcina amasikoo
manje sokuisikhathi sabatsha silo Mike Obe.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe lamhla kuhlelo sixoxa ngomsebenzi ka-Itai Dzamara olwela ilungelo loluntu uwanyamalala ngomnyaka ka-2015 ukuze sizwe okunengi sixoxa nomnumzana Steven Sibanda yena ongusakhulayo oke wasebenza lo Dzamara njalo ongumunye olwela ilungelo loluntu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyabonga baba Solomon Nsapule Zimbabwe
yini umbono wakho mayelana lomsebenzi owayenziwa ngumnumzana Itai Dzamara
umuntu wasibambela umsebenzi omkhulu kakhulu Itai was the first person owasikumathi wathi umgabe usehlulekile phela resign ugovernment kanye lakuphathi so ngendlela singathi Itai was the pioneer of the struggle eyenza ukuthi umgabe aresign
lapho uDzamara wanyamalala umgabe nguye owayengumongameli njengoba sekulomongameli omusha ubona ngani uhulumende okhona uphathi ilungelo loluntu ngendlela etshiyeneyo na
umgabe lomnangagwa bayafanana zatshintsha uhulumende zatshintsha ikhanda likahulumende kodwa akule nto esayitshintshayo lapha yabona umnangagwa lokhu esenza kwakusenza umgabe ukubotshwa kwabantu abaphikisayo is to the same economy to the same so akuyila into esayishintshayo laphana
ngomnyaka ka-2015 yona i-high court yathatha isinqumo sokuthi amapholisa kumele bakwazise uzulu njalo imuli kaDzamara mayelana nge-investigation yabo yona ele njongo yokudinga uDzamara ukuthi yona i-investigation ihamba njani kodwa lokhe singakazi lutho ukuthi yona i-investigation yona ihamba njani njengomunye olwela ilungelo loluntu njalo oke wasebenza ndawonye loDzamara wena uthini ngalokho
ya ngendlela ngathi kwakuyikuvala uZulu lokhana kuyanika ikhothi izideclare ukuthi amaphoti amele adinge njalo azithi uZulu ngempumela abesebenzile njalo nge-progress abesebenzile ukudinga uyitaye Dzamara from there akuletha kuzwayo lokhu esimelile ukuthi size ukuthi uhulumende namapholisa bathini wawudinga uyitaye Dzamara abangiye badinge umuntu abamnyamalalisayo bona abangiye basinike any report ngomuntu abamnyamalalisayo bona
bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze uhulumende amazwi ubatshela ukuthi kumele bayenzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kube lokuthula njalo inhlonipho yamalungelo abantu
mina ngathi ubana sibe le nhlonipho yamalungelo abantu eZimbabwe kumele sitshintshe totally ihulumende esilayelo njalo sithi sicela ubana uhulumende okhona ahloniphe amalungelo abantu kumele kubame ukuthunjwa kwabantu abaphikisayo kumele bame ukuthunjwa kwabantu abanikeza umbono wabo ophikisana lowabo
uSteven Sibanda olwela amalungelo oluntu Steven ngiyabonga ngokungena kuhlelo mnumzane
ngiyabonga mhlawumbe
Zulukandaba lena lethini lezwile bengixoxa lomnumzana Steven Sibanda olwela ilungelo loluntu eZimbabwe emayelana ngumsebenzi kaItai Zamara, yena obe ngumunye obelwela ilungelo loluntu eZimbabwe owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMike3. Lingakhohlwa phela ukuthi ngizabe ngikhona kuhlelo The Connection ngolwesibili kusukisela ngo-8 uhlelo lugqiba ngo-9 PM. Hayi Zimbabwe omuhle, isikhathi du, asidibaneni ngolwesibili.
Kwezokholo lwesiKristu ake sizwe ukuthi usiphatheleni namhla uNtungameli Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele indaba ekuMateyu chapter 5 verse 13. UJesu uthi yena linalilitswayi lomhlaba. Nxa itswayi seliphelelwe yibumunyu balo, lingasetshenziswa njani na? Alisancedi lutho ngaphandle lokuba lilahlelwe phansi, linyathelwe ngaphansi kwenyawo zabantu. Lina liyikukhanya komhlaba. Ngakho ke nxa sinanzelela ukusetshenziswa kwebala elithi itswayi kumbe ngathi isawuto, ikuthi okokuqala siyazi ukuba lona vele isawuto liyadingakala empilweni. Akusonto esingathi kumbe kwezinye isikhathi singakwanisa ukuthi singabi lalo. Isawuto nxa sisidla liyafunakala ngoba yilo ubumunyu balo, yilo elenza ukuthi ukudla kuzwakale ubunandi. Ngakho isawuto liqakathekile kakhulu. Kutsho ukuthi nxa uJesu eqathanisa impilo yomKristu lesawuto, kutsho ukuthi uthi kule ndlela umKristu okumele aphila ngayo nxa ephakathi kwabantu kumbe lapho esigabeni lapho ahlala kiso, okuzayenza ukuba adingakale phakathi kwabantu kumbe njalo ngathi ubukhona bakhe phakathi kwaleso sigaba, kumele ukuthi senze ukuba leso sigaba sibe lobunandi. Leso sigaba sikwanise ukuthola indlela yokuthi siphilisane kuhle kube lobunandi ngenxa yokuthi kulomuntu ongumKristu, kulomuntu olandelela imfundiso zikaJesu. Siyananzelela njalo ukuba isawuto kumbe ngathi itswayi lalisetshenziswa mbe liyasetshenziswa esikhathini eziningi ukuze inyama ingaboli, ukuze inyama ingawonakali kumbe izinto eziningi zingawonakali. Ngakho-ke nxa thina siphila isiKristu sethu ngendlela efaneleyo, ngendlela elungileyo, akumelanga ukuba izigaba zethu lapho esiphila khona kumbe kusemadorobheni kumbe emakhaya konakale izinto ngenxa yokuthi impilo yethu thina njengamaKristu injengetswayi iyenza ukuba izinto zingonakali. Kutsho ukuthi nxa thina silandela imfundiso kaKristu eyothando, silandela imfundiso kaKristu eyokuzibamba, singakhangela indlela okugcwele ngayo amaKristu elizweni lethu leZimbabwe, kumbe ngathi indlela amaKristu akhona nje jikelela umhlaba wonke, kumele ukuthi ngabe umhlaba siyakwanisa ukuthi siwenze ungaboli endleleni oyenza ngayo izinto zawo. Kodwa siyake sizibuze thina ukuthi nxa sibona ubudlwangudlwangu endaweni lapho esiphila khona, nxa sibona kusiba lobusela, kusiba lobugelekeqe, kusenzakala izinto eziningi ezimbi, angaphi amaKristu amaningi aphila kulezo zigaba angakwanisa ukuba litswayi ukwenzela ukuthi izinto zingonakali? Umbuzo oqakathekileyo lo okumele sizibuze thina namhlanje nxa silalele lifundiso ekaJesu Kristu. Nxa sisenza umsebenzi kaKristu, asiwenzeli ukuthi sibonakale, kodwa siwenzele ukuba sitshintshe indlela inyama ezanambitha ngayo, indlela isitshebo esizaba mnandi ngaso, ngenxa yokuthi ubumunyu bethu bona lobo yibo butshintsha into yonke. nxa sesidleka lapha nasiphakathi komhlaba asisabi munye kodwa sesiba isichebo esimnandi
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama lika Jesu sesithandazela abazalwane sithandazela abantu abakho abafundisi inkokheli lapha ezikhona ukuba bayenze babe litswayi elizajintsha izigaba lapha abaphila kizo baba zitshintshe zibe mnandi kusuka ubudlwangu dlwangu kusuka ukulwisana kube lokuthandana kwabantu bakho uNkulunkulu siyathandaza njalo sesigqiba kulabo abagulayo baphilise ubasilise emzimbeni yabo egama lika Jesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungami linkomo
siyabonga nkulu ke ntungami linkomo ungathini lokusasa mfowethu Ye, so siloko siphakathi kwendaba zalamhlanje sizuleke ukuthi kulendiza mchina ewileyo khona ngale ke Ethiopia sike sabuza abantu ukuthi balubona njani lolu daba ku Facebook la ku Twitter endaweni ezininge ezijeneyo siyabona ke u Finance Motsi uthi hey bakithi kubuhlungu kakhulu lokho kwenzakale ebantwini akade bephakathi kwendiza mchina le kuzobuya ke u Martin Mukwara la uthi hayi bantu kabalale ngokuthula ababhubhileyo engozini le kuzobuya lo Emilio layo uthi hayi bantu lapha silusizi kakhulu abantu be-Ethiopia baduduzeke sibili kakhulu lokho ke kugcizelelwe nguChristina Parker layo uthi hayi sizwa ubuhlungu lalabo ababhubhileyo kuzobuya njalo lo Timothy Malate uthi hayi bantu benkosi silusizi kuphinde lokho kwakhulunywa njalo nguRobert Sinyiza layo uthi inkosi yami kuzima lokho kwenzakeleyo uNombulelo Beatrice Maramba layo uthi inhliziyo zabo mazilale ngokuthula ngoba lokho kuyesabeka sibili okwenzakeleyo uEdwardo uthi mina ngise Mozambique lami ngizwa usizi kakhulu ngalokho kwenzakeleyo uDesmond Tatenda layo uthi hayi inkosi yami lokho zake sikuzwe kubuhlungu kakhulu hayi ke kunjalo ke bantu beZimbabwe
inkabiyami inkabiyam yadonsa ngansimba yekakam iminyaka shumi lasikhombisa ayivunanga ngisho le ndibilishi yafa ngomlanjwana wonke abantu ma bayibheka bayibisa dubekile hluphekile khathazile wesiphila nzima yonke le minyaka bengiphila kuyo Ngaphendukinhlekisa ngabe kwenze njani lwafana njani ukuhamba esandleni sombumbi yaphuma emfolweni inkabiyami lajika isondo lase lajikela ngakini avuke useni avuke useni ngabhekela esibhakabhakeni Ngayibona le nkanyese lomsila yempumalanga Indusawusa Indusawusa Yaphumala zindawe simnandi Kade kwaba mnyama Kade kwaba mnyama Kade kwaba mnyama Kade kwaba Yaphuma lezindaba zinami madoda kade baba mnyamezwe yilele mama kade baba mnyamezwe kade baba mnyama 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 yalenganyeze inkulu lasonke
loke ngumculo weqembu indosakusa ngengoma ethi indosakusa sisikhangele ngamafitshane indaba ebezikhokhela namhlanje ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ubudlelwano kwalo lo mnumzana Robert Mugabe kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MDC lo Mugabe biselamuva ilizwe leZimbabwe siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.